sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare, eShitungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongang ukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile, okuhlanganisela khona eNew Parliament lamanye amavenue wonke.
Umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona iSADC Summit. Bazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe 200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare, eShitungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Kodwa abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa baqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana eFidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakazabonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende, ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswa amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigqikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela, ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhla.
Kodwa kulandlela engani lula uhulumende engakusebenzisa ukuthi kungakhanye ngani wenza into ezingasizo?
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba kasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenzeka zonke lezo zinto. Lanxa abantu bengatshengisela bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotsha, engasoze idinge amapolisa njalo. Ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba, i-IMF, i-World Bank, i-United Nations, abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana. Kakuvumele khona lokho kwenzeke. Basukume abamsekelayo yena uhulumende baye emgwaqweni bayetshengisela, basukume laba abangavumelani lo hulumende baye emgwaqweni bayetshengisela. Constitution yeZimbabwe iyakuvuma khona lokho, kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe, kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADCO Standing Committee uqalisile eHarare namuhla, lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi, onguye osezakhokela eli committee, ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhlaka 17 kuya nalinyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Richard Runyararo Mahomva, obona ngokwethulwa kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende, njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzenzelwa khona emhlangano, okuhlanganisela khona eNew Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye amavenue wonke, konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano weSADC esizathi ukuba lawo, lemgwaqo yethu yonke isilungile. Lokunye nje esingakucabangela kathesi esesingakujwe ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abeSADC sebefikile, njalo ungasichazela ukuthi ikhona inye eminye imihlangano ezaba khona kungakafiki umhlaka 17 eyokulungiselela isami?
Konke sokulungile, njalo uhulumende uyenelise ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini, ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathu kubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Runyararo Mahomva, obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende, njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano yeSADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Ababalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kanhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazise ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela. Inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uZulu ngempumela leyo, umgcini sihlalo weZimsec Board umnumzana Paul Mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo, isikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko phecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo. Silohlupho olukhulu kwezemfundo. Uhlupho olwababalisi abangaholiwe. Uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo. Singabuyela emuva siyekhangela inzira masanga. Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kukharikhulamu yethu yokusebenza ngezamakhono. Yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke, kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana. Kodwa-ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangula isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe.
Labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga-ke ama-results abo, kutshoni lokho?
Indaba yekhala dala sakhuluma ngayo. Ekuqaleni kwayo ikhala iqala, injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili, phecelezi ikhala yi-coursework. Okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali O-level, umntwana ayebhali A-level, athole vele eselayo impumela. Iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho yaqala khona ayizange isetshenziswe. Kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala. Kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungibu. Ngifuna ukukubeka mgceke, thina njenge-athuzi sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini. Sibona izikolo zithola 0% abantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engathola u-0.
Umnumzana Themba Kuyemoyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezitshiyeneyo kwele-Lebanon lapho ebelihlasela khona abebutho le-Hezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agidimisane labatshengisele eNairobi kwele-Kenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. Ele-Russia libika ukuba ibutho lakele-Ukraine lingene elizweni leli esabelweni se-Kursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu ele-Russia lilwisana lebutho lakele-Ukraine kuleyo ndawo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane lezeMelika, amazwe omhlaba achiyeneyo akhangele umkhankaso okhetho lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali, ukudla lezempilakahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela ama-Republicans. Sibuze olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani, kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba, siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Sikwazi ukuthi ama-Democrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world, ukuba le peace make sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kabe kungela more of these confrontations enzenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi iAmerica layo ingantwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Singakhangela iNATO, sibona ngantwa sebengenisa bo Ukraine, Finland, le Sweden ukuthi lazo zibe le protection ye Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as bona around the world is about making money and making big money for his country. So khonapho ngantwa philosophy yabishintshile. Siyabona impilo zonke ezihambayo. America is very invested. Hayi ngabe sembona ngantu yabe se keeper the investment as a concentrator with an isolationist policy. But Konoko sibona ngantwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Muringayi ulandeleza umbusazwe weMelika obexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oweStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana Namathayi Gwegweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lo mnumzana Samuel Gwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-Remand Prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethwandaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyona le inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe lolandeleza umbusazwe umnumzana Fortune Lalaz kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya bademonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, ayisiyo nhlanganiso kamnangagwa kumbe izanu kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yiyona le democracy esihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile. Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ngingenise ke ubaba uJuma khonapho. Ngamapitshani baba uJuma, ngamphendulo sithini umlalazi lapho?
Udubo esiba lalo lapha kwelakithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavelele bangantu abona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama-international events anjengabo ungalabana i-United Nations General Assembly kumbe kathi sina le-SADC kumbe i-African Union. Kwakhona abantu vele abafuna abantu bayifike beyenza ukuthi Zimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle okumele ngabe tawungenela abanye abantu and stuff like that yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty ngesikhiwa ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sizabe sindawonye sisibonisana akuna muntu phela perfect nxa lapho uphanjaniswe khona sitshengisana hayi lapha kuphanjaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siyaphambili manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo usuzibuza ukuthi anokuhamba njani kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana estradini sifuna ukulithengisela le nto ezinjalo so nxaso uzobona amasosha lamapolisa sebengene estradini labana kwakumangalisa and kumbe they are trying to prevent abantu abalengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamenzisa abantu ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelo but kulo munye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna ashiwo abantu bonke abayifuna ukuthengisela kodwa nxa wena usuthengisela usushisa amathaya ufaka izitini emarodini ususithi akula muntu omele aye town usuthatha ilungelo lomunye umuntu wena usufuna elakho libe yile eliphambili kuyabe kuqondile kuyini khona oku kuyabe kufe yini na ngabe wena nxa ufuna ukwenza yakho zenzele uthule kungelako udlangudlangu phakathi lo ofuna ukwenza okwakhe unekele la yenza okwakhe but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokutshengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe ukuhlala sokuyiziphithiphithi kushiswe izimota kubulawa amabuilding ugcina kumoshakala nempilo zabantu sibili so khonoku yikho esingakufuniyo yikho sowudala ukuthi amapolisa xasa ungena kathesi ukuthi athi hayi hayi libone ukuthi sikhona zama ukwenza into engayisiyo hayi sizaqindelana amajeli akhona hani limzwile uminister of home affairs owe-england kale ushilo wathi khona wa creating 500 more places for ama-protesters laba baza ngena ejeli and sebeqalisile ukugwetshwa kathesi
ye mlalazi umphendule khona ugolide
unfortunately ugolide ucabanga ukuthi i-sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende ukuba sovereign kutsho abantu bonke siyakwazi ngehistory yokuthi whether li-violent or li-non-violent iZANU-PF ayifuni ukuyi-expozwa ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni yilona uhlupho njengona ngitshilo i-army belongs to ama-barracks ngaze uhambe kuphi umhlaba iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta yes abantu babotshwa ngemva kokubana sebeve-violent ubezwa sebesithi hayi nxa sekunzima sizabiza i-army manje okweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste kubotshwa abantu before baproteste e-UK khonoko anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence
bala khonapho ngamafutshane babakolite
mina ngililunga lezanu PF ngiku-central committee asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho sathi sihambeni siyogongoda khona abantu kodwa imhlangano yonke sihlala sithi sambeni siyongqinga abantu ukuthi abantu kanjani babuye kithi babavotele thina asibenzeleni okuhle ngezikhathi zonke so yikho vele thina esidume ngakho hatsho kokugongoda lokho kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngithilo mina abantu bangapha babomlalazi babopheka lula ngoba bahle bakhulume anobona e-UK bazeke bakhulume babongibonakala sebesezitridini yikho bengabuswaka but abalapha bayangena kutwitter kanti vele bayenza imbonani ngabenzi lokwani othiwa umbeta isgenini imbonani vele yothi wena bafuna ukungcolisa ilizwe lethu
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe bexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 kwezemidlalo kambe bazathola yini mendulo abafana ababili abamele eleZimbabwe kumncintiswano wokugijima owe-200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kwimidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele-France intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Utapona shemakaraulo makanaka ishe charamba balobeka kuchayimbali yomdlalo wokugijima elizwe leZimbabwe ngofinyelela kufinali yomncintiswano we 200 meters kumidlalo yeOlympics izolontambama wake wasebenza intathela izindaba yezemidlalo uthandiwe Moyo uthi uvisela ababili laba inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo
kwenze kuhle sibili kakhulu sesikhangele ukuthi this time around mhlawumbe singathola lati imedal njengeZimbabwe
intathela izindaba yezemidlalo uPraise Dlakama uthi yena kusoze kube lula ukuba bathole imendulo abadlali laba banxa ekhangela indlela abagijime ngayo ku semi-final.
Izikhathi zabo ezingani ngesolo lazo ngoba abadadwe ku number 3 kuma hits abo kusho ukuthi masikhayele ukuthi number 1 no number 2 kuma hits lawa different izikhathi zabo bezihambile kakhulu kulezabo.
Olandela ezemidlalo umnyaradzi Mabikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo yeOlympics.
Hawu makarawo locharamba hayi bazenzika izinto kuhle lokhu kuyabukeka lokuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje ezenzakala bonke baba lebelief ukuthi it's possible abagijime ngalawa abafana bana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama sports mele sithathe serious i-talent linethu sasencane kuma next Olympics sabes le more representatives
uDumisani Luzulani Dube ohlala enyama endlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni
lapha abadala labantwana sebedinga ukuthi bethole ukulo isikhathi sokuthi umntwana eso ukuthi uthethe ukugijima bene landele ipassion yakhe ayisisekho so laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially namandlovu lapho khona ufeatured begijima kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu akatholi uyagcina engasiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports.
Umakaraulo charamba bayingxenye yabadlali abayithoba mnembili abafinyelele kufinal njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles ekanye lo-Arion Knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyetsile Tebogo owakwele Botswana. Umakaraulo charamba bafunda emakolijini emelika. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Sawu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumelayo yona ngeWhatsApp.
Wasazi beStudio 7 linjani lonke labalaleli benu. Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into eyenziwa ngomnankagwa ngesikhathi seGugu Round. Nguye umuntu owadeclare amasotsha ukuthi ephume esibulayelo babamkhulu ngani. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathezi vele ukukhanya ngantu ayelokhu isalingile emoyeni impilana ngabe yathi phuphu phansi kuphela ihlezi khale kuphela kawani kuphela yona impi vele ingaba khona soze kusweleka lo ofayo kodwa asoze kuswela lo zasala futhi iyaqala kodwa ayiphelanga ngusamethimbi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu bakaStudio 7 okhulumayo ngobona waselubani kuyadabukisa ukuthi sikubonayo ebuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunama visitor azoba khona so kuhanja kutshaywa abantu kuhamba abantu bebotshwa ngumbuso weZANU-PF bayakubona manje uJoseph Chuma okwenzakalayo bayakujabulela bayakukhomenta bathi kuright uMnangagwa yenza into eright kakhulu mayelokhu esisongela abantu ukuthi ngabachume ebatshaya ngogodo kuyinto enhle yona le enje.
Siyabingela siyabonga sicela isikhathi senews lisengeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukho lapho eliya khona. Kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi iZANU since 1980 ngempela isehlulile singamaZimbabweni for 50 years sakukhetha ukubaleka omnye Botswana omnye America. Yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwabo nge-demonstration, ngevoti, ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu lephambili libe lesizotha. Lihlonishwe la izizwe. IZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke. Uthi ma ungazwala noma useChina uthi you are from Zimbabwe but we babo kuze kube nini. Abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Good Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Selugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba.